Njengoba lisazi nje ukuthi iward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama by elections ngodaba lokuthi ama cases ami ebese court engakapheli, so namhla ku unikezwe ijudgment ngu Judge Justice Mabhikwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukansela lokuba ngudeputy mayor. Njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 i-Supreme Court yayi set aside i-judgment eyayiyenziwe ngu-Chief Justice Mabhikwa eyokungikhipha ku-position eyokuba ngukansela lokuba ngu-deputy mayor. Ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyele ekhanselini, kwangathi kulokuxabana ikhansili ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami. Ngabuyela njalo e-High Court ngafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami.
Ye, kuyo phambili ubona ngazani baza kubisela khona ngale khansili kumbe kuyahamba njani? Njalo nqabe kubisela uyangena khona ngale ukubandla liphi? Ukusisisi kumbe kubandla lakho lakudala?
Isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court. Ukubuyela ngiyabuyela e-counseling nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi ekhansilini sokungathi sokusiba lokuxabana lokhu kuyabasebaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla awe-court, sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo. But ngiyananzelela ukuthi ekhansilini kulama-legal departments ayiwo advisor i-council ukuthi this is the right position, nxa into sezihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I-council ayisiyo briefcase business, i-council yabantu and ilandela i-constitution yelizwe. So bayakuzwisisa khonokho ukuthi kwenzakaleni. But njengoba ngisitsho nje ukuthi nxa kungasikho okunye nje okomthetho sokuyiwuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayawabeke ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sokuyi-contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakubulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.